Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 ngompandula 2016 nguntungameli inkomo ngisithi endabeni zethu lamhlanje
okwanamhlanje umthethandaba we-High Court ukhiphe isinqumo esekuthi uLinda kumele akhululwe entilongweni ngoba isikhathi kade sisithi elokhu evalile kanye le-right yakhe ilokhu iqindezelwa nguhulumende kaRobert Mugabe.
Umthethwandaba we-High Court namhla ukhulule olwela ilungelo loluntu unkosazana Linda Masarira yena obesevalelwe eChikurubi okwenyanga phose ezintathu.
Mina ngathathwa ke ngamantu ama-youth abatsha be-ZNPF labanye abasebenza ku-Central Intelligence lapho engafika khona ngahlukuluzwa, ngatshaywa, ngalinyazwa, ngaphosa ngafika ibanga lokufa. Lapha ngasukwa khona kuZanpif headquarters bangihambisa ke eChikurubi emzini omkhulu wezibotshwa. Lapho engafika khona ngahlala lezigilamkhuba ababulali labo bonke ke abafakwa entilongweni ongamacala achiyeneyo.
Inkokheli yabandla le-MDCT ihlangene labalandeli bayo abatshaywa kabuhlungu ngamapholisa ebambisana labe bandla leZANU-PF. Kwezemidlalo ikhuba liqhubeka lithona kuqembu le-Cholocho lona elinqotshwe yiHarare City ngempela viki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-High Court eHarare namuhla ukhulule olwela amalungelo oluntu unkosazana Linda Masarira yena obesevalelwe eChikurubi Maximum Prison okwenyanga phose ezintathu. UMasarira ubotshwe ngontulikazi esetheswa icala lokuvimba ukuhamba kuhle kwabantu kanye lezimota ngemva kokutshengisela labanye besola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Esikhathini sonke lesi umthethwandaba kamantshi ubusala ukumkhulula ngoba usithi ulelinye njalo icala alidingelwa ngumthethwandaba weMutare. Kodwa umahluli we-High Court namhla unqume ukuthi unkosazana Masarira kumele akhululwe ngokuphangisa. Lesi isinqumo esamukelwe ngabanengi abakhankasela umbuso okhululekileyo eZimbabwe abagoqela umnumzana Charles Nyoni.
Into ethabisayo sibilileyo eyokuthi okwanamhlanje umthethandaba we-High Court ukhiphe isinqumo esekuthi uLinda kumele akhululwe entilongweni ngoba isikhathi kade sisithi elokhu evalile kanye le-right yakhe ilokhu iqindezelwa nguhulumende kaRobert Mugabe.
Abanye abalwela amalungelo oluntu elihlezi litshengisela labo bathini ngokuvalelwa kwakhe okwesikhathi eside kangaka?
Into kade ibamba bonke esisebenza labo kanye lukela ilungelo kaZulu lapha eHarare laseZimbabwe ukuthi uLinda ebelokhu evaleli. Yikho nje kade kukhanya sihamba sonke sisiyambona kanye lokuncedisana ukumdingela ukudla lokubona ukuthi imuli yakhe igciniwe lokunikwa lokhu engake ikufuna njengoba uLinda kade evalile. So sibe sibambelene nje njengabantwana bonke beZimbabwe endabeni le ekaLinda eyokuvalelwa kwakhe.
Ekutshengiseleni kwenu Nyoni, kalesabi yini ukuthi ilani lingabotshwa ligcine livalelwa okwesikhathi eside kangaka?
Okwakathesi sokwesabisa nje njengoba uhulumende uzimisele ukuthi esibophe esivalele okwesikhathi eside. Yikho nje lathi okwakathesi sesizama ngendlela zonke ezokuthi singaphongubotshwa nje ndawo yonke yonke ngoba ungabotshwa okwakathesi sebemekashwa ukuthi bayakuvalela okwesikhathi eside. Kufanele kusiba yinto ebuyisela impi yethu le ekulwela uZulu ngayemuva. So ya, yinto esesibamba lathi esesibisela emuva emsebenzini wethu esiwenzayo.
ngezinye indlela ungathi uhulumende uyaphumelela kumizamo yakhe yokulethusela yokwenza lesabe?
Angingeke ngathi uyaphumelela ngoba lathi sizimisele nje ukuthi sibe sisiya phambili. Kodwa nxa sesikhangela phansi ku-groundwork akuncedi ukuthi sibotshwe siphelele sonke phakathi. So siyabe sizimisele lathi ukuthi siye phambili ngokulwa le impi, kodwa kathi sinye sizimisele ukuthi sibeke shwa ukuthi kasibotshwa kumbe ukuphonguthaywa ngohulumeni.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabalwela amalungelo oluntu njalo abaphikisana lombuso wezanu PF. Izakhamizi zeMaphisa esigabeni seMathebeleland South ezingamachumi amabili lasithupha zibotshwe ngolwesihlanu zifuna ukuyatshengisela emahofisini ogatsha olubona ngokulima olwe-ada zikhonona ngodaba lokuthi lolu gatsha lufuna ukuthi izakhamizi ezedlula imizi engamachumi amahlanu zisuke kanye lamadlelo azo athathwe zikhululwe ngumthethwandaba namuhla. Izakhamizi lezi zibikwa zazitshelwe ngamapolisa ukuthi ziyekhulumelana kodwa zathi zifika zaphoselwa ejele. USenator Stembile Mlotsha omela isigaba seMathebeleland South ngomunye owabotshwa lezakhamizi lezi. Sixoxelaye ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu.
Abantu bematankeni mayetshe yehamba bakhitshwe ngendlela engayisiyo endaweni yabo lapha athe behlale khona iminyaka leminyaka. Bengatshelwanga muntu, kungalamuntu obatshelayo ukuthi bakhitshwa nje kabuhlungu kwenzenjani, bekhedelwa amangcwabo abo, bedilizelwa amasimu abo, bedilizelwa imizi yabo, kungalamuntu obatshelayo ukuthi kwenzenjani. So-ke sebebuye kimi njengommeli umsebenzi wami phela ukuthi engawugcotshelwayo ephalamende ukuthi bangcwetise laba abantu ngoba ngimele bona phela. So-ke bathe sebemapholisa belokhu bavalela lapha nalapha bezama ukwenza, basebancedisa-ke ngoba bebe-aplayile ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, bayihambise i-petition e-ada and track office, baphinde bahambise i-petition ekhansilini yabo iMatoborura District Council lapho abathela khona imithelo yabo phela lapho abahlala khona namasimu abalimayo namadlelo lapha okudla khona inyamazana zabo. Sifika-ke laphana amapholisa besisiya kubo siphethe incwadi evele emagqwetheni ngoba bebize umuntu owayebhala incwadi ebhalela esenza inothi yedemo okuthiwa ngu-Ezra Ngwenya. Bebembize amapholisa kumhla ka-21 bezomtshela ukuthi akula mvumo ukuthi bademonstrate, kodwa bengakwenzanga ngomthetho ngoba bekufanele ukuthi babhale incwadi, babhale izizathu zokuthi indaba besithi kabavumi.
Manje udaba lona lolu luyaphelela ngaphi njengoba sibona kungani kulezombangazo kakhulu?
Udaba lolu kufanele luphele ngoba abantu into abakhala ngayo laba abantu ukuthi ena alright kulo hulumeni ekhona ebusayo. So sihlezi lapha sengibona abantu bengamasigabeta befuqa abantu befuqa abantu. Angithi amalungelo abo-ke, amalungelo abo empilo-ke, amalungelo abo okudla-ke, nxa befuqwa lapho mfanele ukuthi bayenga. It's not about umbangazo, it is about what is enshrined constitution, okukhona constitution ukuthi abantu fanele baphile. So nxa abantu bangaphonga ukukhangela ezombangazwe lamandla lokufuna ukubusa kuphela, bengasakhangela ukuthi into eyabhalwa kwi-constitution ithini eyiyo engumthetho omkhulu welizwe.
Lo nguSenator Stembile Mlotsha omela isigaba seMathebeleland South obekhuluma ecingweni esemaphisa lo Chris Gande weStudio 7.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 6065, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet, bukele ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Imbiko kaMongameli Robert Mugabe eyokuthi ilizwe leZimbabwe kanye lamazwe ezwekazi leAfrika kumele aphume kumanyano wamazwe omhlaba oweUnited Nations isicunule abanye. UMongameli Mugabe wethule amazwi la ngemva kokufika eHarare ngomgqibelo evela ngapha kweleMelika emhlanganweni weUnited Nations General Assembly. Umgabe uthi amazwe eAfrika ayavumelana laye kodwa ayesaba ukukhuluma ngalolu daba. Uthi imbangela yokusuka kulumanyano ngeyokuthi lumanyano kawufuni kupha amazwe eAfrika izihlalo ezimbili kugatsha lwezomvikela olwe-Security Council. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe yena othi lokhu kuyamangalisa.
Uyabona ungathi ungumuyanga njengomgabe ungalalutho sehlile ukuthengela abantu bakho ukudla elizweni lakho ukuthi uhamba uwumana. Utshengisa ukuthi vele usulixhegu eselingqondo eseliphelelwe zingqondo. Njalo abantu abahlezi eduzane naye umgabe ngabe ngesilungu okuthiwa ngama-advisors bonke sebephelelwe zingqondo. Njalo abantu beZimbabwe sokuyisikhathi sokuthi babone ukuthi sabantu bezanu bakhona sebelenziselo eziningi abalazo. Kusuke kusibila sabantu bezanu bakhona sebexabana kuthi ukuthi lalokho kade beziyenga ngakho bethatha izinto zabantu bengaphiwanga akusela khona okokuthatha. So nxa usithi wena uyaphuma e-United Nations uphuma usuya ngapha. Ufana lo muntu ophuma esithi uyegangeni ethwele umchilo esiyazibophela. Ngoba ungaphuma e-United Nations bese kusuka yini? Ungaphuma e-United Nations imali yeZimbabwe izaphenduka ayisoze iphenduke. Ungaphuma e-United Nations ama-factory azavula ayisoze avule. Ungaphuma e-United Nations imisebenzi izaba khona elizweni ayisoze ibe khona. Ungaphuma e-United Nations izibhedlela ezingalamithi ezinye iHarare Hospital sezivala zizavulwa na ayisoze zivula. So kuyatshengisa ukuthi khona kusobala ukuthi ngumuntu ongahloniphiyo uhamba nje siya khona le United Nations ugade ngemali yama-taxes abantwana beZimbabwe abesehamba siyavula umlomo umana engumuntu omdala kuyayangisa manto.
Manje nxa kungayenzakala lina njengebandla liyathatha nyathelo ba?
Uvele okokuqala asilanyathelo sizalithatha ukuthi njengebandla ungcono umbuzo umbuzo ukuthi amaZimbabwe azathatha nyathelo ba. Problem vele silayo ukuthi abantu bakhangelela amabandla ukuthi yo abaza solve iproblem yeZimbabwe. Kanti esiproblem yeZimbabwe kayisakhangelelwa amabandla kuphela. Sikhangelelwe wonke umuntu olesithupha eseZimbabwe ozibiza athi umZimbabweni. Uyafuna na ukuphila ngendlela ophila ngayo under ZANU-PF? Uyafuna na ukubuswa ngendlela obuswa ngayo ZANU-PF? Uyafuna na ukuthi lizwe libe yindlela eyindolona? Uyafuna na ukuthi umkhono weZimbabwe usale ulokhu buyele emuva uthiwa ngeminye imikhono yamanye amazwe? So wonke umuntu eZimbabwe ufanele azibuze. Akula mina into ozakwenzela omunye ngoba wonke umuntu ukhonoko okwenzakala eZimbabwe uyakuzwa.
Umnumzana Abednego Bebe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Inkokheli yabandla eliphikisayo ele-MDCT ihlangene namuhla labalandeli bayo eHarare ababhaxabulwe kabuhlungu ngamapholisa encedisana labebandla leZANU-PF ngesikhathi betshengisela phansi komanyano weNERA. Kubika uMavis Gama.
Ibikhathazekile linkokheli okubalisa umnumzana Morgan Tsvangirai ngesikhathi abahlukunyeziweyo laba belandisa okwabehlelayo embuthanweni owenzelwe esigodlweni saleli bandla eHarvest House. UTsvangirai utshele laba bantu iningi labo abaphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuba inkokheli ebandleni lakhe ilabo kulokhu kuhlukuluzwa njengoba labo beke bahlangana lakho. Omunye wabahlukumeziweyo umnumzana Ostalos Gift Siziba ulandise phezu kwendlela athunjwa ngayo ngontanga bezanu-PF besebenzelana namapholisa asebenza ensitha awe-CIO mhlaka-26 Ncwabakazi.
Mina ngathathwa-ke ngamantu ama-youth abatsha bezanu-PF labanye abasebenza ku-Central Intelligence. Lapho engafika khona ngahlukuluzwa, ngatshaywa, ngalinyazwa, ngaphosa ngafika ibanga lokufa. Lapho ngasukwa khona kuZANU-PF headquarters bangihambisa ke age group emzini omkhulu wezibotshwa
lapho engafika khona ngahlala lezi gilamkhuba ababulali labo bonke ke abafakwa entilongweni ongamacala chiyeneyo.
Ungomunye wabaqede amalanga amathumi amathathu ostalos evalelwe esalelwa ithuba lokuhlawula isibambiso sebeyili.
Siphume khona ke ngomgqibelo odlulileyo ikho esiqalisa khona ukuze sathola khona usizo lokuya esibhedlela ngoba sasingakwanisa ukuthola usizo lokuya esibhedlela ngoba uhulumente ethe singaphiwa ke lolo sizo.
Osakhulayo uLennon Muzane namo laye ulandise okwenzakala kuye ngesikhathi ebotshwa.
Ngabanjwa mhlaka 26 August. Ngabanjwa amapholisa ayi-3 ade ngagqokanga amayunifomu aphunga ukufika hambahamba athi ineli bangumsindo edolobheni sifuke ulitshaya wafika qalisa ukungitshaya babiza i-riot basijikele phakathi kwe-roli basitshaya kakhulu amambonga besikhaba kakhulu bandilimaza vele sendi-fracture esandleni and I've got a sore leg and ama-bruises I've got ama-bruises amaningi kakhulu.
Uqede amaviki amabili uMzane namo eChikurubhi Maximum Prison okuyindawo ayichaze ukuba kayilungelanga ukuhlaliswa abantu abanjengaye.
Kwakulethwa yini lokhu intwala leplazi labe li-crowded labe liyi-40 or 50 in a single cell of a holding capacity of 20. Abe lichaya amapholisa libulala izinto ethawuni causing havoc and of which umthetho wethu eZimbabwe uyazivumela ukuthi siyenze ama-demonstrations. Ngangidemonstrate alone but by the time I was caught I was no longer there. I dispersed just because kwasekulo msindo omningi kakhulu.
Bebekhona njalo abavele emahofisini abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe abagoqela abehofisini yommeli we-Australia, Britain, Netherlands kanye leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Live Talk namuhla sixoxa ngobudlwangudlwangu obuqondiswe kubasekeli bamabandla aphikisayo ngamapholisa kanye labalandeli bebandla leZANU PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni ilingene kuhlelo. Ingqwethi kwezenotho zithi eleZimbabwe lilesikwelete samabhiliyoni edlula alitshumi lantathu i-$13.4 billion zisithi ukungethembeki lokuvalwa kwamankampani sokwenze imali eqoqwa ngurhulumente egoqela imithelo ehlawulwa nguzulu lamankampani yehla kakhulu, kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma emhlanganweni oveza izikwelede zelizwe oqoqwe inhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development, enye yalezingcwethi uMnumzana Believer Mhlanga uthe isikwelede sikhulu kakhulu njalo kunezinye ezisesitha uhulumende azifihlela uzulu.
Isikwelede seZimbabwe yi-$13.4 billion. Lesigoqelwa isikwelede ku-IMF laku-World Bank, la-African Development Bank namanye ama-countries.
Wengeze ethi ubugwelegwele labo yibo osebengeze isikwelede lesi ethi yiloba ngubani uyazi ukuthi abantu abathile bayaphatheka ekuqileni.
My recommendation eZimbabwe ukuvusa kweimconomy wezimbabwe. Ukuvusa kweimconomy kweZimbabwe kuza create employment, uphakamise futhi ama-companies aseZimbabwe. So kuza letha i-contribution ye-tax kakhulu as I revive also economy. Also i-separation ye-political economic management kumele kuthiya. Nxa umuntu eyi-leader kumele alide iZimbabwe not i-political party.
Obona ngenhlelo enhlanganisweni yezimkhodi uNkosikazi Noma Ncube uthi uhlupho ikuthi uZulu nguye osebhadala umthelo kukanti amankampani amele lawo ahlawule asewubalekela.
Abantu kazana yiba bagcina sebebhadale ama-taxes amaningi ayedlula izimali ezibhadalwa ngamankampani. Amankampani ngoba wona ayenelisa ukuthi bethi kabenzanga i-profit bona benzi. But umuntu ozisebenzelayo nje imali yakho i-tax ivela ibuye isikhutshiwe. So akula nto ongayenzi. Yikho sibona uhulumende ecollecta imali eningi from ama-individuals kodwa ethola enilutshwana from amankampani.
UMnumzana Ngqobani Dube olilunga lebhodi yezimkhodi yena ubike ukuba usizi ukuthi wonke umuntu ongakazalwa eZimbabwe uzathi ezalwa esenesikwelede okuyinto elihlazo. Umumo womnotho elizweni umi manzonzo, njalo iningi labantu alisebenzi, lamankampani amaningi avalwa, osokubangele ubuyanga obukhulu ezweni. Kodwa kulehlekana labantu abaphatheka emisebenzini yokungethembeki eye-corruption abanothe okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Senziwe wonke amalungiselelo enkulumo mpikiswano yanamhlanje ntambama phakathi kwabazancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi. Abathi unkosikazi Hillary Clinton omela ibandla lamaDemocrats, lo mnumzana Donald Trump owebandla lamaRepublicans. Oke waba ngumsekeli kamongameli wele South Sudan umnumzana Riek Machar sekhuthaze ukusungulwa kwempi yokuvukela uhulumende kamnumzana Salva Kiir. Izakhamizi kanye labongi esigabeni esigodini zithi zilethemba lokuthi ukwethekela kukamphathintambo wezempilakahle kuzaletha inguquko kulesi sigaba esingenelisi ukufeza indingeko zabantu balumango lokhe saphiwa isibhedlela esikhulu sesiqintini umzingwane, kubika uNothando Sibanda.
UDr. David Parrenyatwa wethekelele esibhedlela kumaviki amabili adluleyo lapho aveze ukukhathazeka ngesimo sokuswelakala kwemitshina, imithi, izindlu zokuhlala kanye labongi abeneleyo. Ethi kwakungamelanga lesi sibhedlela sithwaliswe umlando wokunakekela isigaba sonke sona singaphathiswanga ngendingeko ezikhona. Lesi sibhedlela kuthi silokhu siyikliniki nje enikwa ibizo lokuba yisibhedlela esikhulu. Umongikazi kulesi sibhedlela, uNkosazana Rita Mahlangu, uncume umphathintambo ngenyathelo lakhe lokwethekela ethi ulethemba lokhu kuzenza bathole usizo olufaneleyo ukuthi basebenze.
Siyathaba kakhulu ukuthi uDr. Parrenyatwa wafika esibhedlela sesigodini. And now that esekubonile la isibhedlela leso of course upgrade ukuthi sibe yi-district hospital. But even ungaze usikhangele, kasilazo izinto ama-facilities ukuthi ngingafika lami ngiyi-patient sikwanise ukung-accommodate.
Ethi bangabe besaziwa njengesibhedlela sesigaba kodwa abenelisi ukusiza izigulane eziza zivela kwezinye indawo kulumango ngoba labo basesimeni esifanayo sokuswela imithi, imitshina labodokotela.
For example, ungakhangela khathesi udokotela uyabe khona at a time, ngudokotela oyi-1 kumbe kwesinye isikhathi uyabe kungekho udokotela uze kuthiwa kumbe uyabuya ngolwesingayo kumbe ngolwesingayo. Lokhu ikakhulu esikhathini eziningi asonto i-right because every day kulama-clients afuna ukubona udokotela. So and even the equipment ekhona khona ngalesibhedlela ayikho ningi, ayi-accommodate all the conditions, ama-operations ezinye izinto ezingafuna ukwenziwa.
Umnumzana Megia Chuma, isakhamuzi salindawo, uthi izibhedlela zemaphandleni zidinga ukuphathiswa ngoba eziningi sezaba yizakhiwo nje ezingelalutho elokuphathisa izigulane.
Nami njengomunye omela izibhedlela zasemakhaya, sengikubonile ukuthi uhulumende kumele angenele kulezi zibhedlela. Lezi zibhedlela zandise ukuswela imithi eyanele loba amaphilisi. Izisebenzi lazo zivame ukungeneli okwenza ukuthi laba abagulayo abasemakhaya bazithole besebunzimeni obukhulu.
Esinye njalo isakhamuzi, umnumzana Phatsani Dube owe umzingwane, uthi bahamba amakhilomitha phose amachumi amabili ukuyafinyelela isibhedlela se-Esigodini. Ethi kade bakhalaza ukuthi benzelwe ikliniki eduzane, kodwa izikhalazo zabo ziphelela emoyeni osokuthwalise nzima abesifazane ababelethayo kanye lensane ezidinga ukuhlatshwa njalo nje.
Hayi, emaklinika hayi asilela njalo, futhi ungahamba kuwona la amaklinika uyahlala ubambe ilayini uthole ukuthi hhayi amanesi angikhona ukwamukela izigulane, hhayi kuba nzima sibili. Uthole ukuthi abantu sebezebayindlala khona phana, abanye sebezilalele khona phana bedinga usizo kuze kube nzima. Ufike ingxe kumbe ngo-8 yazo yetshaya ngo-4, hhayi uzithole usizo lwangikhona, hhayi abantu bathwele nzima.
UDr Parrenyathwa ubethekele isibhedlela lesi kanye lesefelabhusi ukukhangela indlela ezisebenza ngayo engamsuthisanga. Ukhale kakhulu ngokusilela kwemali evela kuhulumende ukuphathisa ukuqhutshwa kwenhlelo. Umongameli welizwe wathembisa izakhamizi zakulindawo ukuthi zizathola ikliniki entsha esikolo seMzingwane, kuthi isibhedlela se-Esigodini siphathiswe ukuguquka senelise ukukhangela isigaba sonke. Lesi sithembiso wasenza phose iminyaka elithumi eyadlulayo lapho ibandla lakhe laphatha umhlangano walo omkhulu kulesi sigaba, kodwa izakhamizi labongi balokhu besabambe elikantulo. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kwezemidlalo lamhlanje, ikhuba liqhubeka litshona kuqembu leTsholotsho lona elinqotshwe yiHarare City nge-1-0 emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League odlalwe lamhlanje emini. Kubika uJoseph Njanji.
Sekuza kuba nzima ukuba iqembu lomdlalo wenguqu eleTsholotsho lisinde ekugunyulweni kwisigaba seKasile Premier Soccer League ngemva kwempumela yanamhla. Lokhu ngoba leli qembu belilethuba lokuqansa phezu kweqembu elihlezi phezu kwalo eleMtare City, lona elilemiklomelo engamashumi amabili lanye ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lanhlanu. Iqembu leTsholotsho lona lilemiklomelo elithumi lathoba munemunye ngemva kwemidlalo engamashumi amabili lanhlanu, njalo lihlezi kwindawo yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane. Loba kunjalo umqeqetshi weqembu leTsholotsho uLizwe Sweswe usaselalo ithemba lokuba iqembu lakhe lizayala lokho lidlala kusigaba se-PSL ngomnyaka ozayo.
Sizabuyela kutraining, sizabuyela kuvote, sikhuluma labo abafana nje abasebenzayo.
Iqembu leHarare City likhuphukela yahlala kundawo yesithupha lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu, njalo abadlali baleli qembu abalitshayele emambuleni ngabathi uRafael Manuvire kanye loGrey Kufandada. Phezu kwengalane yemiklomelo, iqembu le-Islanders liyaleli lokhu liphefumulela entanyeni yeqembu elihlezi phezu kwengalane ele-FC Platinum ngemva kokunqoba elikwenze elenkeze Platinum nge-2-1 enkundleni ePapa Fields ngensonto. Umdlali weqembu leBhoso uPeter Mudua uthi bajabule kakhulu ngokwenelisa ukunqoba. Iqembu le-Islanders likwindawo yesithathu engalaneni njalo lile miklomelo ngamashumi amane lesikhombisa, ikanti iqembu le-FC Platinum lile miklomelo ngamashumi amahlanu lanye. Kundawo yesibili kule qembu leCape United lona ile miklomelo ngamajumi amahlanu. Kusele imidlalo emihlanu ukuba imidlalo yalonyaka esigaba seCastle Premiership ifike komlindo uyacina, okutsho ukuba kule miklomelo elithumi lanhlanu engatholwa ngamaqembu aliswa ukuphakamisa isicoco lalawo afuna ukusinda ekugunyilweni kusigaba saphezulu. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba we-High Court namhla ukhulule olwela amalungelo oluntu uNkosazana Linda Masarira, yena obesevalelwe eChikurubi okwenyanga phose ezintathu. Inkokheli yebandla le-MDCT ihlangene labalandeli bayo namhla ababhaxabulwe kabuhlungu ngamapolisa encedisana labasekeli bezanu-PF. Thwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.